రకరకాల చేరేరి.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesine mhlaka 3 mpalakazi 2020 ngugifts dube. Endabeni zethu lamhlanje, abantu abangamajumi amahlanu lanhlanu 55 bahlolwe izolo kobulawayo batholakala vele COVID-19.
It's 185. No, there is no chance. We just had a combination of learners and teachers. But the teachers, they were just four. The rest are learners.
Sebebiselwa emakhaya abantwana beJohn Tallag High School okulabafika phose amakhulu amabili abatholakala vele umkhuhlane weCOVID-19.
Isikole zivuliwe.
Zivuliwe isikole. We want to debate on something that does not exist. We want to debate on something that does not exist. Isikole zivuliwe.
Izifundi ezingamathumi amahlanu lambili 52 eWardlove leGoromonzi High School zitholakala zilomkhuhlane weCOVID-19. Lokhu kuxokozela eMelika kulandela ukhetho lukamongameli olwenziwe ngolwezi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Wele Zimbabwe sebezinkulungwane ezedlula ezilijumi 10,243 asebehlolwe batholakala bele COVID-19. Abalokhu beqiniswa ngumkhuhlane lo sebesedlula inkulungwane eyodwa 1,295 kodwa asebeke balaliswa ligciwane leli basila sebezinkulungwane ezifika phose isitshiyangalombili 8,671 ababulewe yi-COVID-19 lokho bengamakhulu phose amathathu 277. Kuzwekazi le-Afrika kutholakale abantu abedlula izigidi ezimbili 2.2 million abantu abalomkhuhlane we-COVID-19 labulala inkulungwane ezingamajumi edlula amahlanu 52,490. Emhlabeni onke jikelele sebezigidi ezingamajumi edlula eyisithupha 64.7 million abatholakale bele COVID-19 labulala abedlula isigidi phose lengxenye 1.4 million. Elemelika yilo elikhokhelayo ngokuba lenani eliphezulu labantu asebehlolwe batholakala bele COVID-19 emhlabeni wonke jikelele. Kulezigidi phose ezilijumilane 13.9 million abatholakale bele COVID-19 yabulala inkulungwane ezidlula amakhulu amabili lengxenye 273,519. Abantwana besikolo seJohn Tallag High School okuqhamuke umkhuhlane weCOVID-19 sebebiselwa emakhaya ikakhulu labo abangabhali imihloliso. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Udokotela Munekayi Padingani okhokhela isabelo seMathebeleland North utshele umsakazi weStudio 7 ukuthi isikolo lesi siqale ukubisela abantwana emakhaya ngolwesibili.
It's 185. No, there is no change. We just had a combination of learners.
Kulabantu abang 185 abagulayo eJohn Tallag, abafundi abang 181 lababalisi abang 4. Kusukela ngeTuesday abafundi abangabhaliyo imihloliso bengelamkhuhlane bayabuyela emakhaya. Esikolo kuzasala ababhalayo kuphela behambe bengaqeda ukubhala sebehloliwe ukuthi abalamkhuhlane.
We monitor them. After writing, we retest them. And then if they are negative, then they'll go home.
Abalabantwana abasele esikolo lesi bathi kabatshelwa ngokugcweleyo okwenzakala eJohn Tallag High School. Okulabantwana abafika phose amakhulu amabili, 181, lababalisi abane abalomkhuhlane weCOVID-19. Omunye wabazali abakhathazekileyo ngumnumzana Elliot Siziba.
So wabesitshela ukuthi abantwana abangamanani exam baza release who are negative. So ba release kuthani sakwazi for exactly about 2-3 days na is in a non exam class, so we may expect kabuyanga. So automatically ngicela ukuthi kusho ukuthi umntana u positive ubamba i covid kube emgcini u form 3 kuyangwara because my son is asthmatic ngaso hlala le covid it could be disaster so benzama ukuthi ngabe ngiyakhomunikatha le
umphathi wesikolo seJohn Talak wenqabe ukuphendula umbuzo weStudio 7 esithi umthetho awumvumeli ukuxoxisana lentathe lezindaba kusenjalo abazali abalabantwana eMatopo Mission bathi kuyancomeka okwenziwe isikolo lesi okulabanye abantwana abale COVID-19.
The situation is eMatopo High, it seems is controllable ngoba uyethu uyasinika iupdate almost every day. Ngacina kukhulunywa abantwana abayi 19 ukuthi babanjwe positive. So far angezwa amanye ama new cases akhona.
Unkosikazi Evidence Dube uthi bayajabula ngendlela umphathi wesikolo abazisa ngayo ngesimo sabantwana. Abazali abaningi bathi uhulumende katshengisi ukukhathazeka ngokwenzakala ezikolo. Umnumzana Themba kuye moyo, umgcini sihlalo we-Amalgamated Rural Teachers Association koBulawayo uthi kuyamangalisa ukwenziwa nguhulumende.
Baqala ibhala emhlolisi yabo khangele ama cases e covid asilamhla bekukhulunywa ngabo 500 siyaphezulu nabantwana laba ka test bangeniswa emaclassini ukuthi babhale kumbaba kuzo azila izinto ezaneleyo ezokuthi zibavikele e covid.
Umphathi Ntambo ukukhitshwa kwembiko unkosikazi Monica Mutswanga utshele idalela eParliament izolo ukuthi uhulumende kasoze avale izikolo khangelisisa ukuthi iziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwe covid ziyalandelwa. Ngimele Studio 7 koBulawayo ngingubathabile Masuku.
Kusenjalo abazali lababalisi bathi izikolo kumele zivalwe ngoba kusobala ukuba uhulumende weZimbabwe bengalungiselelanga umkhuhlane weCOVID-19. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izikolo eZimbabwe ezavalwa ngombimbitho ngesikhathi ilizwe libeka iziqondiso ze-lockdown ngendlela yokuvikela umkhuhlane weCOVID-19 ziqale ukuvulwa ngamahlandla amathathu, kuqale ngababhala imihloliso kulandela abanye bonke. Inhlolisiso eyenziwe iStudio 7 eHarare namhla iveze ukuba isimo kasimanga kuhle ezikolo ngenxa yokungalungiseleli kwezikolo eziningi ukulwisana lomkhuhlane lo. Abazali esikolweni seBudiriro 5 Primary esenzini weBudiriro bebekhala ngokuthi bayahambisa abantwana esikolo ngoba kungela ngenye indlela besithi kumgceke ukuba uhulumende ubengalungelanga ukuvula kwazo okuveza ukungabi khona kwempahla yokuzivikela loba imithe njengama sanitizers. Unkosikazi Senzeni Mpofu lomntwana ofunda uGrade 5 esikolo lesi uthi isikhathi esiqedwa kwabantwana ezikolo bengenzi lutho senza amathuba abo ukuthola lomkhuhlane abe maningi.
Kukakathekile ukuthi abantwana izikolo zivalwe ngenxa yokuthi khona okokuqala isikhathi sona lesi esikiso kusiyangena eklasini abantwana babe bethethe 2 hours ukuthi bangene eklasini belokhu besenza sisa-check ama-temperature sisayenza lokulokhu kusanitize izandla siqede lapho bahlala 2 hours beseklasini. After those 2 hours baku-break kuqedwa lapho sebebuyele
ukuqhubeke esithi kumele abantwana ababhala imihloliso kaGrade 7, Form 4 noForm 6 kube yibo bodwa abavunyelwayo ezikolweni ngoba izikolo zingalungelanga kuba abantwana bebe baningi ababalisi balutshwane.
Kulokubhala kwama-Grade 7 kulabokubhala kwabo-Form 4 lokwabo-Form 6 amatisha amaningi abe ngekho eklasini amanye abe invigilator amanye vele akhuluma ngendaba ze-strike kungcono kuvalwe izikolo kazivalwe.
Umeli weMathebeleni South edayele ePhalamende owangena nge-proportional representation unkosazana Sipho Ndlovu Mkoni ngomunye wabalomcabango ukuthi ngabe izikolo ziyavalwa.
Izikolo mazivalwe kusadingisiswa ukuthi kungayenziwani ukuthi umkhuhlane we-corona ungamemetheki ezikolo.
Unkosikazi Naledi Phiri ongumbalisi emzini weGwazana uthi izikolo kazilamfanele yokulwisana lomkhuhlane we-COVID-19 okuqalisela vele kusuleni amanzi nje wokugeza izandla.
Uhulumende ngabe yathatha inyathelo lapha ngemayelana lezikolo ngoba akumanga kuhle sibili ama-cases e-COVID-19 aqanza nsuku zonke ezikolo njalo ngananzelela akula safety ekhona eyenziwayo ezikolo la. Ababalisa akula ma-PPEs abantwana ezikwezinye izikolo akula even yona i-thermometer nje ukuthi kuthathwe i-temperature.
Umphathi Ntambo wezemfundo umnumzana Ken Matema uthe izikolo zivuliwe njalo kazisoze zivalwe.
Izikolo zivuliwe izikolo. We want to debate on something that does not exist. We want to debate on something that does not existing izikolo zivuliwe
inkuthazo yokuvala kwezikolo izanyesikhathi uhulumende ebike ukuba isikolo seGoromonzi leWard Love High School eMashonaland East zivaliwe ngemva kokuba abantwana abedlula amachumi amahlanu betholakale bele COVID-19. Abanye abantwana abangamachumi amabili lane batholakale belomkhuhlane lo eWard Love ngomvulo. Osokwenze abantu abalomkhuhlane lo esikolo lesi bafika amachumi amane 40 selokho ezikolo lezi zavulwayo. Kungesifanayo esikolweni sesanyathi Baptist Mission esihle savalwa ngemva kokutholakala kwabantwana abathoba mune munye bele COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngiwumlondolozi Ndlovu.
Amakhansilo wonke echitungiza abotshiwe namhla esemhlanganweni oqakathekileyo lapho bekulentatshela izindaba khona lazo ezibotshiweyo. Ukhansila Dumai Fungai Magatsire utshele umsakazi weStudio 7 esenkambeni yamapolisa eSt Mary's ukuthi ngabaziluto ngokubotshwa kwabo. Intatshela izindaba uPhilemon Jambaya uthe kazilutho laye ngokubotshwa kwakhe lo-Audrey Galau, uCleopatra Mafumo, uChristine Hlengani kanye lo-Elma Sekete. Isikhulumeli zamapolisa uSenior Assistant Commissioner Paul Nyati uthe kazilutho ngokwenzakala eChitungwiza. Ababotshiwe laba kubikwa ukuba bazahanjiswa eHarare Central Police Station namhlanje. Inhlanganiso yentatheli zindaba eyemisa Zimbabwe ithi kumele intatheli zindaba ezibotshiweyo zikhululwe ngokujeja. Umongameli Donald Trump kukhanya engani ufuna ukuthi abantwana bakhe baxolele wonke amacala abawenzayo ngesikhathi esesikhundleni sikamongameli. Wenza lokhu loba kungaziwa amacala abalakho ukuwetheswa engasuka esikhundleni ngozibandlela. UTrump osanda kwesula wonke amacala etheswa owangumcebisi wakhe wezomvikela uMnumzana Michael Flynn kukhanya efisa ukwesula wonke amacala etheswa uDonald Trump Jr., uEric Trump, u-Ivanka Trump lomkakhe uJared Kushner obengumcebisi wakhe eWhite House. UFlynn ucatshangelwa ukuthi waqamba amanga ngesikhathi i-FBI labanye abasebenzela uhlangothi lwezemithetho behlolisisa okwenziwa nguTrump leRussia ngokhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2016. IRussia icatshangelwa ukuba yancedisa uTrump ukuba angene esikhundleni ngomnyaka lowo. Kodwa uTrump uyakuphika lokhu esithi ngamanga aluhlaza tshoko owamanje kukhanya efisa ukuthi avikele umndeni wakhe. Kulabanye abakubandla lama-Republicans abathi kumele azixolele laye ngokwesula wonke amacala angabhekana lawo engasuka esikhundleni. Uthiwa wayengahlawuli kahle umthelo we-tax njalo esephula imithetho kahulumende esenzela ukuhlala isikhathi eside e-ofisini kamongameli. Okwamanje uphikisa ukuba wanqotshwa ngumnumzana Joseph Biden owebandla lama-Democrats ukhetho olwenziwa ngolwezi. Abalandela udaba lolu bathi uyethusa ukwenziwa nguTrump. Omunye walombonolo umnumzana Paul Ndlovu odabuka kogodlwayo.
Ama uthi yabheka nje imelika izinga eyayikulo ngesikhathi nabo Obama up to now iyehlile ngesikhathi kungena uTrump. So I don't think ukuthi uTrump singathi thina kukhona mpela akulethi leyo okungathi kuyancomeka emelika. Leyo ndaba yakhe leyo ukuthi abantu abamnyama ngathi babhekela phansi. Ngolunye udaba esibona ngazathi imelika ibingalusebenzisi ngesikhathi kusabo sabanye abopresident. But masongene yena ukhanya ngani abantu abamnyama bahlukumezeke kakhulu. So mina ngendlela engibona ngakhona plus lokho kwamakhothi ngibona ngazathi ikhothi yamakhothi aseamelika kakafani nalana kithi zimbabwe. I'm sure kalathi kuyomele sifunde lapho ekubeni ikhothi idale lomthetho kungabalulekile ukuthi ngubani. Lona lenza izinto ngendlela estraight.
Umnumzana Jabulani Mabheka uyakuncoma kakhulu okwenziwa nguTrump.
UDonald Trump wenza kahle, uyakhombisa ukuthi iAmerica kule democracy. Kukhala umuntu okade ezibambili kube ngiyokhalilwa ngabantu akade bengazibambanga kule democracy.
Kodwa umnumzana Nkosilati Ndlovu uyakusola kakhulu okwenziwa uTrump.
Into eyenziwa nguDonald Trump yikuganga njengomuntu omdala. Akayeke nje adedele umunye, usefuna ukwenza nje ama-leaders awethu ngapha e-Africa abangafuni kuphuma. Buka manje uGando Museveni bale minyaka emingaki, umgabi uzowakhitshwa, ezekhitshwa yibo laba abangani bakho mnangakho. So yena ufundisani, wenza ukuthi i-Africa i-continue ngokubusa ngalo udlame lolu ukuthi umuntu efuna ukubusa azafele esikhundleni. Ekubeni i-America yizwe esilithembileyo ukuthi yilo elisisiza ukuzama ukukontrola laba abantu abangama-dictatorship.
Umnumzana Mkhula Ncube uthi kuyamangalisa okwenziwa nguTrump.
Donald Trump ngokubona kwami naye umnumzana okuhlulekile lapha. Kanti opposition party ngakurobha njani, ingakucila njani ekhethweni kungophethile. Yena mhlambe yena nguye ezama ukugcila wehluleka.
Wayengumsekeli kamongameli uBiden uselungiselela ukungena esikhundleni loba uTrump elokhu engavumi ukuthi wanqotshwa kukhetho olusanda kwenziwa. Ulive Talk lamhlanje uhlelo asihluzeni bomama sikhangela ukuqonga kwenani labatholakala belo COVID-19. Umkhankaso wokuvimba udlame lokuhlukumezana kobabili we-16 days of activism against gender-based violence kanye lokwenzakala kule Melika ngemva kokhetho lokudinga umongameli. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unkosazana Ivanka Trump, indodakazi kamongameli Donald Trump, ngolwesibili imiswe emthethwandaba obekuhlolisiswa okwenziwa yi-58th Presidential Inaugural Committee okuthiwa yaphambanisa enye imali okumele isetshenziswe ukugcoba uTrump ukuba ngumongameli ngozibandlela ngomnyaka ka-2016. Uhlangothi olubona ngokuthengiselana lokuthuthukisa iminotho yamazwe omhlaba wonke jikelele olwe-United Nations Conference on Trade and Development luthi abantu abasemazweni afika phose amathumi amahlanu athuthukayo asephose abhidlizwa yikumemeteka kumkhuhlane we-COVID-19. Inhlanganiso le ithi baningi kakhulu abantu emazweni la asebephila nzima njalo isimo sabo siza kuba sibi ngokuhamba kwesikhathi xa kungathathwanga amanyathelo okufanele kuyenziwe ngawo uze imnotho yawo ithuthuke. Kulabantu abathi amabandla aphikisayo eZimbabwe ikakhulu amacele eMDC ayalwisana okumangalisayo kulokuthi athwalise nzima uhulumende oyehluleka ukuvimba ngemfanelo ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19, ukuvuselela umnotho obhidlikayo, ukuzisisa ngezivumelwano ezenziwa lilizwe lamanye anjengeChina, eleBelarus, leRussia lamanye. Abachothoza amabandla aphikisayo bathi alwisana sonke isikhathi kulokuthi athwalise nzima uhulumende okhanya esenza santando. Amacala e-MDC lokhu ethobelene kulandela isinqumo somthethwandaba esabeka ibandla leli ezandleni zikankosazana Dokozani Kuphe, wathi umnumzana Nelson Chamisa wasala ebambe owangaphansi. Amabandla anjengezaphu leMthwakazi Republic Party lamanye kukhanya esabalele loba nje ake ethukanele uhulumende kwesinye isikhathi. Kumele amabandla aphikisayo enzeni ukuze uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa asebenze kahle. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sipoke lomnumzana Innocent Ndibali owebandla le-Economic Freedom Fighters Zimbabwe lodokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamongameli webandla le-MDC Alliance. UNdibali usungula lingxoxo.
Qhamukile phakathi okutshengisela ukuthi bakhona within opposition ababuya bezimvu kodwa bezimpisi. So bakhona abangabe sebengenwe phakathi kwabo iZANU-PF, bakhona abanye vele abavele kade besebenza leZANU-PF even yena uTsvangirai esekhona. So what you see ku-opposition ubona akulo i-democracy yakhona umele sibambe i-government ama-checks and balances ayikho ku-opposition. So i-opposition kufuze ukuthi ihlangane isebenze ndawonye.
Ye, babu Sibanda uyamuzwa lapha-ke ubabu Ndibali uyakhuluma lapha-ke ukuthi i-opposition imakamukamu, abanye sebeginyiwe, lina lana kukhanya lokuthi lenzayo. Kuyini elikwenzayo ukuthi liveze ukuthi liyasebenza sibili?
Ilizwe leZimbabwe akalila hulumende osemthethweni ongaqondiswa kumbe ongaxwayiswa, ufana lokuthi uhambe ejele ufike wena uthi ufuna ukuxwayisa umuntu osejele ukuthi angenza njani ukuthi aphile njengomuntu phandle ngakhaya usejethe uyisi isaphlamthetho siyakwazi ukuthi ibandla lezani lathatha umbuso ngodlame selikwenze kwabakanengi lokhu siyakwazi njalo ukuthi leli bandla litshintsha le umthetho ayisiwolo esiwazi umthetho kwelezani lokho abakufunayo nje kuphela ngakho khonokho kwenza ukuthi lanxa usebenza labo kufanele usebenze usazi ukuthi usebenza labantu abangasoze balandela umthetho njalo awazi ukuthi bazawenzani
ye kodwa siyabona ke babu Sibanda ukuthi khona okuhluphayo onjengokuthi kula madili lawo enziwe eChina kulokuthi uhulumende awukhanye izikolo kathesi abantwana abaningi babanjwe i-COVID-19 so i-opposition ungazani ichatheme nje akukhanye lokuthi ngiyabuya kuwe khonapho Ndibale ubona njani khonokho ke amafitshane khonapho ba
laba bantu kade bebusa for 20 years MDC kade ibusa ama-local authorities i-corruption esiyibona kuma-local authorities kathesi bakhona abanye babo abasemajele abahamba emakhothi i-evidence ikhona ikhanye ngani kule compelling evidence ukuthi ama-corrupt activities have happened under i-MDC so abantu laba futhi bake baba ku-government of national unity bayehluleka ukutshintsha even i-reform A1 besebenza lezanu PF base bekhangelele izimota siyacabanga futhi ukuthi ubaba uChamisa nguye wathi ama-MPs labo bani bani lama-minister kumele bethengelwe amabhenzi aze kukhohlwa khonoko baba Sibanda kufuze sibe ukuze i-opposition ikwanise ukuthi ibe le moral authority kufuze ikhulume iqiniso and kufuze nxa kule problem idile layo
baba Sibanda uyamuzwa khonapho uyakhuluma ubaba Ndibale so ngamafutshane sibili u-react to khonoko akutshoyo ikakhulu khonoko ukuthi siyabona ezikolo ukuthi kumenjani ukuthi ngayo opposition kathesi ngabatsha itoyito emgwaqweni lapha bekhuluma ukuthi hayi bantu izikolo zivalwe kumbe kwenziwe lokhu nalokhu kodwa alizwakali ngicela umphendule khonapho
baba Dube ngeke ngichiye ukuthi ngiphendule amanye ama-accusations ambalwa amqoka njalo enziwe ngebandla le-MDC ngubaba Ndibale othi ngithi mina okokuqala inhliziyo yami sikube buhlungu kakhulu ngangisizwa isiphathamandla njalo esiqeqeshe kahle senjengoba Ndibale ekhanye ngumuntu ongazisisiyo ukuthi izanu okwenze yasibusa kweminyaka esifike esidlula amachumi amane yikho lokhu ukuthi izanu isuka isinike thina esingakuthi ngesilungu isiqhoko samabala bese sigijima sithone sigijima sikhangela amabala lawa sithi hayi lokhu yikho okubukekayo kukanti yona yenza into ezimqoka babandiba lozulu wezimbabwe i-MDC kayikaze ibe ngu-government yaba ku-government of national unity ebikhokhelwa izanu ngumgadi
ayisilo qinisa ukudaba zake bebuse and xa kuyikudaba lamandla okubusa ama-local authorities kumbe ama-ministries manje bahlaleleni kuzulu wezimbabwe ebaholisa imali bele access to ama-facilities such as ama-ministry vehicles, ama-council vehicles, bahlaleleni, kutsho ukuthi bahlalele izikhwama zabo. Why behlezi bekwazi ukuthi bona ababusi bahlaleleni, mabephume e-parliament kade behlaleleni, xa bekwazi ukuthi akulanto abayenzayo. Mabephume phela.
Uthi Sizwe Sibanda, amafutshane Sibanda.
Kungaba into enkulu embi kakhulu, nxa kungathiwa siyalahla imbeleko ngoba sifelwe. Labadala bavele batho phambilini akulahlwa imbeleko ngokufelwa ngeke sithi thina sokufanele sihlale phansi sibukele izano sizala lokho sizama njalo sisilwa ngobilizwe leli ngelethu akusokuthi sikhuluma ngabantu elingabaqondisa okuseleyo okukhona okunye yikuthi uzwekazi weZimbabwe kumbe ngowe MDC kumbe ngobani sokufanele kubanjwane kulungiswe kwelukwe ilizwe lethu sisukela phansi
lapha lizwe uDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumele sikamongameli webandla le-MDC Alliance lomnumzana Innocent Ndibali okubandla le-Economic Freedom Fighters Zimbabwe bexoxa le-Studio 7 Abogatsha lwezokulima bathi abalimi bemadolobheni labo sokumele bathole usizo lwenhlanyelo lemfundiso ngaphansi kohlelo lwabo lwe-intwasa ukuze eZimbabwe limelane lohlupho lwendlala. Abalima ngokuthelezela amasimu asukela ku-5 hectares kusiya phezulu bazatholiswa lolu sizo ngaphansi kohlelo lwe-Command Agriculture bencediswa libhanga le-Commercial Bank of Zimbabwe. U-Anastasia Mdlovu usethulela lolu daba.
Iningi labalimi libikwa selaqeda ukugebha amagodi kaGatshompo futhi abanye lokhe bephakathi kwawo lumsebenzi. Labo asebaqeda abanye babo bathi sebelutholile usizo lwenhlanyelo lomvundiso kuhulumende ngaphansi kohlelo lwe-intwasa lokulimela umnyaka ka-2020 kusiya ku-2021 oluqale ngabalimi bemaphandleni. Umqondisi ohlangothi lwabalimisi eMathebeleland North leBulawayo, uMnumzana Dumisani Mbiwanyoni uthi uhulumende uyaqhubeka ngohlelo lwakhe olwentwasa emaphandleni lemadolobheni.
Uhlelo lolu besiluqalise sikhangele abalimi bemaphandleni kuphela, kodwa uhulumende senanzelele ukuthi emadolobheni imisebenzi imlutshwana. Imuli eziningi ziphumile, ziyaziphume ngesikhathi izulu lisina, zilime umganga wonke lo. Ngakho lo uhulumende laye uthi hayi, asincedisana neni abazagebha amagodi. Uhulumende uzabapha inhlanyelo lomvundiso wokufakala kulawo magodi ukuze isivuno esiphuma lapho sibe isivuno esiphezulu. Tekulimeni kwethu, asilimeni emadolobheni endaweni ezivunyelweyo.
Unyoni uqhubekele phambili ethi abalimi abalima ukuthelezela labo bayatholiswa usizo ngaphansi kohlelo lwe-Command Agriculture besebenzelana lebhanga le-CBZ. Ingcishi ezibona ngezomumo womkhathi zithi lonyaka izulu liyathembisa ukuba lingana kuhle, kodwa abalimi sebedaniswa intengo yenhlanyelo esikhuphulwe ngesilinganiso esikhulu kakhulu lonyaka. Umlimi wenkayi uMnumzana Muhle Masuku uthi wonje abalala mali yokuthi balime lonyaka ngoba bengenelisanga ukuthengisa isivuno sanyakenye.
Abalimi bazathwala nzima kulo umnyaka sokuleminyaka emibili bengenelisanga ukuba lenzuzo emasimini. Kusitsho ukuthi gabalayo imali esesikhwameni esingathi thina imali ebeyiweyo ngemva kokuthengisa umnyaka odlulileyo.
Ukhansila kaward 16 elubhode eWange uMnumzana Cosmas Makiposa uthi sebeyitholile inhlanyelo.
Inhlanyelo siphiwe, le fertilizers kuphiwe.
Loba nje lolu hlelo luphazamiswa ukuqhamuka kobhubhano lwe-COVID-19 osokubangele ukuba abalimi bathathe isikhathi ukuthola usizo ebhanga bethi sebesiyathenga inhlanyelo lomvundiso kumavinkili awempahla zokulimisa. Kuminyaka emibili emithathu edluleyo ilizwe belibhekane lendlala embi ngoba izulu belingani kuhle okuthiye iningi lisebunzimeni kuthi izifuyo lazo zicuba zingena madlelo lamanzi. Kunje abalimi abaningi sebeqalile ukulungiselela ukulimela umnyaka ka-2020 kusiya ku-2021 yikho sebehle bekhalaza kusese lesikhathi uhulumende lakunhlanganiso ezizimeleyo ukuthi bonke baphathise. Amavinkili athengisa okokulimisa abiza $35 amadola eMelika umgodla wamakilogram alichumi i-10 kg. Kuthi ngedola leZimbabwe ibiza $3,000 i-10 kg yomumbu. Umvundiso lamazambane awukatholakali okugoqela lenhlanyelo yamabele amancane ayiwo akhuthazwa ukuthi alinywe emhlubulweni weMandebeleni. Ngimele iStudio 7 ikwaBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Sengakehlukana nesihlobo wothi sikhangele ezinye indaba ebezikhokhela. Abantu abangamathumi amahlanu lanhlanu bahlolwe izolo kobulawayo batholakala belo COVID-19. Sebebiselwa emakhaya abantwana eJohn Talag High School okulabafika phose amakhulu 200 abalomkhuhlane we-COVID-19. Siligqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lesayo ngukipstube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa yinawu muririmi rwe